So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 19 kumpandula 2019 nguntungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Bateke kabi ngayo lento ngoba lo muntu ngudokotela, umuntu osebenzela umphakathi wonke ongakhethi uhlangothi ukuthi ngolwayiphi iphathi noma ngowezanu kumbe ngowe-MDC noma ngayiphi iphathi.
Ababalisi bathi bazabambana labezempilakahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa bekhonona ngokuthunjwa komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi.
Kulezinye indawo ezivalisa omathendele ezilibe zingakatholi amanzi, kule ndawo ezivalisa iebroni ezilapho kuqanise khona amanzi akhona loku engathi kokhanye ukuthi ipressure ngikhona yilokhu ichazi walungela abanye abanye kulokhu ngabalungelanga.
Izakhamizi zedolobho le-Plumtree zikhala ngokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe le-Progressive Teachers Union of Zimbabwe zithi zizabambana labezempilakahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa zikhonona phezu kokuthunjwa komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi. Embikweni eziwethu le izolo, inhlanganiso zombili zikhuthaze abafundi ukuthi labo bengayi esikolo kusasa. Zithi njalo kusasa kumele kube lilanga lokuthandazela uMagombeyi ukuthi etholakale ephila. UDokotela Magombeyi uthunjwe ngabantu ababehlomile ngomgqibelo. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Abanye bathi uDokotela Magombeyi uthunjwe ngabantu abasebenzela uhulumende lanxa nje na uhulumende ekulandula lokhu. Ukutshengisela phezu kwalolu daba sokufinyelelela semazweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo MDC kwelebhilitane umnumzana Thokozani Maya ukuze sizwe okunengi ngokutshengisela abakuqoqayo.
Siphatheke kabi ngayo lento ngoba lo muntu ngudokotela, umuntu osebenzela umphakathi wonke ongakhethi uhlangothi ukuthi ngolwayiphi iphathi noma ngowezanu kumbe ngowe-MDC noma ngayiphi iphathi uyelapha noma ngumphi umuntu ofika esibhedlela egula oro elimele. Yikungakho lathi sizwelana laye njalo simlwela amalungelo akhe ukuthi makabuye bhekhe lo muntu, labo bantu abamthathile mabamlele.
Manje wena kodwa ngokubona kwakho ubona ungani kungakwahamba njani njengoba sisizwa la uhulumende ezigezi izandla esithi kayisuye kulalokho okuthiwa yi-third force?
Uhulumende ukuthi akakusunguye okhulume lento. Umuntu lo ekudisappearing kwakhe, before adisappear lo muntu waphuma kuvideo ekhalaza kuhulumende ukuthi uhulumende makangenelele esimeni sabo. Akukho umuntu ophila nge-$80 ngenyanga engudokotela. So umuntu lo abesezodisappear ngemva kokubeka isicelo sakhe, isikhalazo sakhe kuhulumende, uhulumende abesezidistensa kuleso sehlakalo esesenzakele kulowo muntu ethi akamazi kanjani, ngoba lo muntu wayecela kuyena uhulumende wasedisappear swangubani-ke.
Manje nxa kuyukuthi nguye uhulumende, ubona ungani bengamveza naye esaphila njengoba sekugcwele wonke umhlaba ukuthi kokwenzakele?
Anguboni ngendlela engicabanga ngakhona, ngendlela le-government engakhona, elolunya ngakhona, ukuthi lo muntu bazomveza esaphila. Ngoba uma bengamveza esaphila, lo muntu kungenzeka asilide kulabo abanye abalahlekayo singababoniyo abadisappear-ayo labo, ngoba uzomane akungeke ayekele ukukhuluma unless otherwise bamnikeze ama-conditions ukuthi angakhulumi noma yini ngoba lakhona lokhu ngamanye amaplans wabo abawenzayo ukuthi umuntu bangamnikeza ama-condition bethi asifuni kuzwa ukuthi sizwe anything ozoyikhuluma wena ngokunyamalala kwakho ngalesi sikhathi ungeke ungabonakali. So kungenzeka abuye ephila lo muntu kodwa kube laleyo ndlela futhi ukuthi bazomnikeza ama-condition ukuthi angatsheli muntu ukuthi kwenzakalani.
Sizwa kuthiwa khona ngapho liqoqa ukutshengisela eBhilitane. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Yebo, silakho ukudemonstrate esizokwenza ngeSaturday mhla ka-21. Maningi-ke njalo futhi amanye ama-organization esesiwabonile alesi fiso njalo alesi fiso sokuthi babuye labo bazotshengisa ukuzwelana laloo ndoda othathiwela. So sizabe sikhona mpela eZimbabwe Embassy mhla ka-21 ngeSaturday.
Umnumzana Thokozani Maya ngumgcini sihlalo MDC kwele Bhilitane obexoxa lo Chris Gande we Studio 7. Izakhamizi zedolobha lePlumtree zithi zilokhu zingelamanzi kulandela ukudubuka komtshina wamagetsi itransforma kuleli dolobho ngenyanga edluleyo. Lokhu sokubangele ukuthi abantu basebenzise amanzi angcolileyo okulakho ukufaka impilo zabo engozini enkulu. Isakhamuzi umnumzana Trimompofu yena ohlala kuward 6 njalo engumsekeli kamabhalane ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC uthi ilanxa umtshina lo walungiswa amanzi kawafiki kulabo abahlala endaweni ezikhuphukileyo. Uthi ukuswelakala kwamanzi kubhahile lasemaphandleni lapho abantu abahamba khona imango emide besiya kukha amanzi emadamu.
Kulezinye iindawo ezivalisa omathendele ezilokhu ezingakatholi amanzi, kule ndawo ezivalisa iebroni endlini ezilapho kuqanise khona amanzi akhona lokhu engafika okukhanya ukuthi ipressure ngikhona yilokhu ithazi walungela abanye abanye kulokhu kungabalungelanga. Ije every ward etown lapho kulama ward angu-6 wonke ayele emgodi but imigodi yonke yaqinisisile yonke yongu-6 ngenxa yokuthi abantu babelokhu belandelela lo belandelele lo belandelelelwana baze bazocina ngalo esigabeni enhlala kiso wakuthona sekufe wona ngoba yiwa usugcwayelwa ngabantu bonke abethawuni yonke. So bathi baphezu kweprocess yokuthi bapompe amanzi kwelinye idamu elisemangwe okokho babekupontshwa khona kudala njalo bakhuluma ngokuthi ama-pipes angikhona akhanya aseyabola phansi iprocess zangikhona akhanya ngane seziziningi kakhulu njalo kazizisiseke liqiniso elikhona.
Manje abantu bathatha ngaphi amanzi njalo isikhathi sonke lesi transformer liyani ngalungi bebewathola nga
kumain water supply? Ema-ofisini akula manzi nje avuza eqeleni ayiwo abezigelezela aloku agelezela iminyaka sokugcina sokungani nje kubalwa kungamachibinyana sokugcina amanzi. So abantu besebeqeka besebenzisa nalana amanzi bewathatha besiyazama ukuthi bawabhoyile but kamboni ukuthi wonke umuntu engabe yabhoyile lawo manzi kusengozini ukuthi abantwana bakwanisa ukuthi azinathekana amanzi okubangela ukuthi anytime ngaqhamuka ingozi nje abantu bebengasakwanisa ukuthi baye ezambuzini besebeyela nje khona khahlahleni eseduzane. So kusebheke izingcekezelani ibikwanisa ukuhlanganela amanzi lana abantu besine benatha amanzi nje aseyingcekeza.
Kodwa iziphatha amandla zithini abekhansili abakahulumende bedalela ephalamende?
Hey, into eyenzakalayo abakhansilers abe-MDC kuhlanganela bezani nxa ukhuluma labo bathi khona izinto ziwomile kukhanya ngani nje kabala solution. I-solution yabo yayiyimigodi naleyo yayigeziwe njena imigodi ekana njengoba yayisifile kutshengisa ukuthi zama-MP zalapho abonakala ngezimota nje edlula nje etown esiye emizini yabo. Ngikhuluma ngalo owethu lapho oyobulela ima-hist dlula nthi nguminista yabonakala nje edlula nje etown anye kukwanisa ukuthi uthole ithuba ukuthi kukhulume layo kukhulumela into ezivalela zenezo dlulela kuzoba nalo layo oyobulela ima-hist ngabantu abathi babonele ezimoteni nje bezidlulela bezihambela.
Emaphandleni-ke
emaphandleni uhlupho lomanzi lubhakhe okwedlulisileyo sandlekile ngakubala indawo efana le Maqingwana lapho engike ngafika ngazibonela khona ngama amehlo abantu sebenatha amanzi lenkomo bakamba ukuyathwala amabhakethi ngamakhanda umango ongaba ngamakhilomitha angafika ingathi about 30 kilometers umuntu esuka ekhaya esiyalanda amanzi ngepheli eyithwele ngekhanda ngoba iqiniso elikhona ukuthi abantu bakithi kulumhlulo ngokuningi abalazinqola abalazimota abalandlela zokuthi bangathwala nje amanzi bakha amanzi emadamu abanye bakhangabe siyaphanda emfuleni umfula okhona emacingweni laphembala khona ngumatoli uyakwazi kule nyamazane eziningi ezitiye ebusuku ziyangena emanzini ziyabhukusha zenzayo but abantu bacina besebenzana lawo manzi
ibandla lakho le-MDC lathathelwa izihlalo eziningi esigabeni sakho kumbe kuyikuthi ngabe lisembosweni ubona ingane ungaba ngcono yini
yathina sivele siready for ukubusa njengoba nje sihlala sizokuthi siphela sikhuluma ukuthi ikhetho lolwadlileyo salonqoba lanxa lwatshontshwa asiyeke simelele ukuthi idamu lize liphele amanzi nasikwazi kuleli idamu elimele lipontshwe amanzi kuthengisa abantu abasembusweni abangekho ready amaplani abasegugile njengabo nje bezigugile abaselaplani ento abangabuya nayo
umnumzana Trimo Mpofu uhlala kuward 6 ePlumtree njalo ungumsekeli kamabhalane ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC ubexoxa ecingweni losithanekile mhlanga we-studio 7 ekhona le ePlumtree siphinde saxoxa lomeli webulili ma-west edale lephalamende umnumzana Dingo Moziphothi olilunga lezanu PF Umnumzana Phuthi uthi kule mizamo yokulungisa udaba lwamanzi ebulili ma.
Ukuswelakala kwamanzi esigabeni sami ngibona ngazathi ngumkhosi omkhulu kwedlula zonke indawo zakuleli lizwe. Yindaba esiphezu kwayo. Ngikhuluma kanje ngimelele amarigi avela e-District Development Fund ukuthi asuke ematopo liviki esesiya. Ebulili maWest ukuya kwenza umsebenzi. Kungayisikho kodwa lokho sisiwami. Ebulili maWest yindawo eyayingakhangelisiswa kakhulu kwezokuphakamisa i-development ngenxa yokuthi hlezi nxa ukhatshana kuswelakala ilizwi elibanga umsindo phezulu ukuthi abantu bazwakala ukuthi bayaphila. Kodwa-ke hhayi mina ngi-MP olamawala sisiwami. Sengibhode wonke ama-ofisi ngikhuluma kanje. Bengikhuluma lo minister owezemigwaqo ngimtshela ukuthi kanti sokudlalwa yini ndoda anti savumelana ukuthi kumele silungise lapha lalaphayana ngoba ngangimthethe ngahamba laye emayitengwe ngithatha ingqondo zikapresident zokuthi akula business as usual
iningi lithi konke lokhu kudalwa yikubhidlika komnotho welizwe ubona ingani imizamo kahulumende izaba lomthelela yini yokulungisa umnotho welizwe
in Zimbabwe's history akula mizamo economically ehambelana nezomnotho welizwe eyade yenziwa ebambeka njengale engiyibona kade iminakano ekupresident wethu ukuthi asuke ayethatha umqeqeshisi omkhulu kwezomnotho ubaba umthili Ncube ohlonitwa ilizwe lonke lelijikelele ukuthi azongena esikhundleni lesiyani siyakubona ukuthi sokunempumela kuyancwebeka ne-direction siyayibona ukuthi kuyiwa ngathi ubaba umthili Ncube usebenza ngendlela yokufaka i-confidence kumbe ukuthembeka kwezomnotho ngoba asifuni ukuthi sibe silokhu sithi izinto zi-right sisenza i-economy yefetafeta ubaba umnankagwa is a lawyer and as a lawyer for you to practice as a lawyer you have to understand economic and account njalo as a businessman himself uyakwazi ukuthi idola lakithi ibhondi like lahlala kakhulu listabilayizile sinabantu abathi kungabevala abanye bayavula bevuzisa sokumele njengamazimbabwe sifunde ukuthandana lokuthanda ilizwe kuqala sekeleni ukuhlala sinakani ukuthi kuzasiphilisa size siye ngaphi ukuthi abanye besebenza abanye besenza lokho
ubona kusiba ngcono kusasa
kusasa lokhu things will be okay I am telling you this because ngolwesine ngiyabe ngihlezi kumhlangano we-pre-budget consultation sikhangela njalo eminye imizamo yokubona ukuthi aluba kungenziwani ukuthi izinto zikame ngendlela esifisela abantu basemakhaya abasithembayo abasamethemba udokoza lothemba lona lolulukhona kumele singaluthathi siludelele kumele sizehlise ebantwini sibasebenzele ngokuthembeka
umnumzana Dingo Moziphothi umela isigaba sebulili maWest edale lephalamende njalo ulilunga lezanu PF Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi abemoli kaMgabe sebebonge uhulumende ngokuma labo esililweni sikamnumzana Robert Mgabe lokubaphathisa ngendleko zemfama. Iphepha ndaba le Chronicle lona lithi amapolisa kobulawayo asebophe izigilamkhuba ezinhlanu ezetheswa amacala okubamba inkunzi. Abasolwa laba babalisa uThando Mthombeni, uProsper Moyo, uLindo Kuhle Moyo, uSolomon Henry, loZibusiso Sithole. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hallo, hallo, ninjani bantu beStudio 7? Ake lifonele mina, ugawulekile ukukhuluma into ezingazwakaliyo. Mina ngimazi kahle ngoyichibizina kodlamini etsholotsho. Ake lukukhuluma into engekho. Ake lifonele mina, ngiyachiya inamba zami, ngifonele mina, ngimphendule kahle. Ugawula ayekele ukuba ngumlalazi, urabe yiswayili. Athi abona ingqamisika, afinda alole phezulu lapho uthi sika umuntu azubuhlungu. Ube nguteacher efundisa ephelandaba esikolo, efundisa khona wehluleka ukuba nguteacher. Manje sefuna ukuncindezela amateacher ngoba sesidlalezana. Usincindezela odokotela ngoba sesidlalezana. Akekele ukuncindezela abantu betsholotsho. Ayekele abantu vele abamthandi izenzo zakhe. Kanti yena akabona abantu abamthandi. Uzathu right nezondo kuzondo kwabantu bonke. Bonke abantu betshulutshu bangizonda. Uzathu right njani? Ugawula ke eme bakithi ukumanela abantu. Please ugawule kakahlonipha abantu. Le audio futhi uyirekhode uyithumele baba uyithumele kustudio 7 iritweni. Ugawule ke eme ukuhlukumeza abantu. Ube ngutisha efundisa le phelandaba. Wazama ukwesitolo kwakhe eChibizini kwamehlula. Usengene kuzano usemelizano. Akasebenzi kahle kuzane, uhole kahle kuzane, yekela abantu bezihluphekela uma bezihluphekela. Angabe ngumlalazi uriswayini. Ebelonke sithi ma ebona ingqamu iyasika, ebelonke lula. Ingqamu uyibona ukuthi iyasika, ebe lula. Akekeli ukuhlukumeza abantu besindebeleni. Ugawule kamphathi kahle vele, kenzi kahle. Ngimazi kahle, wayefundisa ephelandaba primary school. Wayenza isitolo sakhe wehluleka. Wayengabanga ngutisha uma ebona amatisha ehola. Wayengajonanga udokotela ebona udokotela behola. Wazi ukuthi angena kuzano PF, sezenza utsotsi, sefuna ukudla ngezano, incindezela abantu. Asobantwana bakhe thina. Umzekelo lapho wakhulela khona, umzekelo ebona ichurch akula development akula ncedo kwizano kwakhe lokho. From eChibizini siye ichurch umgwaqo owatshiywa ngusmith lonkunjalo akazulungiswa. Isikolo sakudlamini mbulu isecondary school lonke yatshiywa ngusmith njalo lonke injalo. Iklinika yesodaka yatshiywa ngusmith njalo lonke injalo. Isibhedlela sephumula mission hospital satshiywa ngusmith sinjalo lonke sinjalo. Ukhuluma ngedevelopment yipetu yintshintsho tshintsho lukamnankakwa. Akula nto etshintshayo lapho, into ewrong iwrong.
Lawa ngamanga akula third force whatsoever. What kind of a government is that? Which means this government is so weak. There's nothing like that. There's no third force. Ukucatsha ngomuntu into zamanga kuphela lezo. Why can't they arrest them now with third force? Bangaphi ngabamba? I-G40, what for is it? Ababambala manga. Nonsense.
Sawubonani. Asaka ze-Studio 7. Lokho ngilalile njonge zonke izindaba ukulathwa kwamgabe lalokho okwenzakalayo eZimbabwe. Le ndaba iba buhlungu kakhulu ngalo umkhulu wabodokotela othunjiweyo. Mina bengicela uhulumende ma esehluleka amapholisa akhe labaphathi bonke abomthetho ukuba beze njani bacele i-FBI e-America kumbe i-Scotland Yard izohluza lolu daba. Ngikhumbula Ethiopia Addis Ababa kwadubula ibhomba bacela FBI. Kuyaphuma lokhu. Sicela sifile uhulumende nxa esehluleka amapholisa akhona azame icebo bacele ama-CID FBI le-Scotland Yard. Kuzaphuma lokhu ngicabanga ngo-Edgar Tekele ithwalelo walibulala u-Adams. Kwaphuma konke lokhu sekubiza i-Scotland Yard. Umgomo wakhuluma athi uTekele, I will not talk to a murderer. ZANU-PF ruling party that must not exist in this world. Ngiyadana kakhulu ngomfuta wodela omkhulu olokhe enyamalini. Bonke jamara masikhumbula sibuyele emuva njalo futhi ne-Cookground. Indlela yabo abayenza okwenzela abantu besale baqeda abantu abandebeni. Ngikhuluma nje manje lapho engikhona lapho engikhaya lo first councillor Amos Ndlovu wanyamalala uJuta Masina wagongodwa abaningi abaningi kakhulu. Kanti benzelani khona lokho? Bese ngikhuluma ngokuthi uMtasa umfundisi omkhulu wathina evula ivesi amaHebrew 13 ithi yona izibotshwa zazo ziba buhlungu emzimbeni yethu hayi kubuhlungu emzimbeni yethu ngalo muntu ungekhiwo namhlanje abantu esibhedlele bayaphila ngokucela nje ukuthi hayi ngicela ukuthi ungenzele ukuthi lakudala ama-trade union esayikhona ngesikhathi samakhiwa zange benziwe njalo bacatshiswe.
Salbona nivasazi mpangazethe gaboroni siyabonga kakhulu ngomsebenzi wenu bakithi isicelo sethu esikhulu ngesokuthi sicela ukuthi lisibalele imilayezelo yethu yini lisinxusayo sicela lisibalele ngoba sila enye umsakazo ongasikhiphela osenhliziyweni zethu ngaphandle kwayo nalowo le minye kanyeke isinike lutho ngitsho ngoba abavumeli lutho bayesaba khona ukuba bakwenzayo empilweni uThabo Mbeki Malema basitshengisele bantu bakithi bona nini ukuthi kuhamba njani basitshengisele ukuthi khona ivele umbuso we-Afrika ngokuvikelana ukugebenga ngokubabaza umgabe phambi kwethu isitha esingangumgabe esiphambi kwethu asibabaze emfeni athi umgabe waleli umgabe kalolangilizwe umgabe ungenele impi ngo-1975 kasiye vele lo wabo bizalo PF ungenele muva esiba mabhalani kasomlweli wenkululeko yikho kuhlungu ukuthi kubabaza umgaba phambi kwethu besicela ukuthi khona nga amazwi ethu liyawakhipha ngoba kakhesi sesizimisele ukuthi akusasali lutho ngaphansi kwelitshe okwakufihle ngalwana uhulumende wababulali ubulale waze wabulala umkhonto wesizwe kodwa uThabo Mbeki ahambe ayekuma eZimbabwe ababaze umgabi kutsho ukuthi kuyamthokozisa kufa kwe-ANC laye ngoba i-ANC ingeyabanye amabutho lezipra ababulawa aqedwa yiZanu PF ekhokhelwa umgabi ikukurawundi yikho sicela ukuthi abantu bakithi bakunanzelele khonoko bengabe belokhu besitshela ngokuthi khona umdala lona kalele ngokuthula alale ngokuthula laba ababulalayo bangaphi balele ngokuthula na asilaxolo kulokho
balaleli uhulumende engazodlala ngabantu uhulumende nguye abantu bengadlali belokhu besithi bucatshangelwa uhulumende nguye otshontsha abantu kungani kungatshontshi nje umuntu nje esitaladeni ongakhulumi ngobubi bukahulumente ongasoli izenzo zikahulumente kungani kungatshontshwa abantu
labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantwana besikolo abangamachumi phosi amathathu bafile kwele Liberia izolo ngemva kokuba amakamelo abo elumathe umlilo. Amagqwetha kwele Cameroon angene kulanga lesithathu ekhalale umsebenzi izolo ekhonona phezu kokuhlukuluzwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende kamongameli Paul Biya. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Unobhala wogatsha lwezomvikela ubikwa eyale ukupha amalunga edale leCongress ingwalo ezilemfihlo etshengisa ukuthi kulento umongameli Donald Trump ayithembisa umkhokheli welinye ilizwe elingaqanjwanga. Iphephandaba leWashington Post lithi kulesinye isisebenzi sogatsha lwezomvikela esamangalela umongameli Trump ukuziphatha amandla zaso ngemva kokumuzwa esenza isithembiso lesi kumongameli lo laye ongaqanjwanga ngegama. Isenzo sikamongameli Trump lesi sibikwa singaba licala elikhulu. Kulokufuthelana okukhulu kwabezombusazwe phezu kwalolu daba ikakhulu abebandla eliphikisayo elama-Democrats.
Sanbo, bo, 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 sanbo na mape makaya,
Sani bonani nonke dumelang mabuyani lingaba livuka njani kumagumbi omane elizwe ngitsho la womhlaba ngoba siyazi zigcwele indawo yonke izizalwane zeZimbabwe abanye ngabavukayo siyazi liya emsebenzini abanye ngabaya esikolo kanti le msebenzi layo iyachiyana abanye lokhe siphakathi emsebenzini asikabuquthi ubuthongo ngoba silomlando wokulethulela izindaba ngosuku lwalamhlanje nje kungolwesine emhlaka 19 Drums of Matopoza ingoma yesinazo uTish Malaba ehlabelake kamnandi lapho besiqibela izindaba zekuseni kodwa ke singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili ababalisi bathi baza bambana labezempila kahle ekukhalaleni umsebenzi kusasa bekhonana ngokuthontshwa komkhokheli wabodokotela umnumzana Peter Magombeyi. Izakhamizi zedolobhu le-Plum Tree zikhala ngokusilela kwamanzi. Abavama ukulandela izindaba zethu ekhasini lethu le-Facebook ngitsho izindaba zekuseni phela. Siyaxolisa ngoba kumalanga la asanda kwedlula imitshina yethu ngani ilenkinga kakhulu kayibambi kuhle kodwa omanjini labethu baphezu kwayo le ndaba likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 kodwa ke mina lani asibeni sonke kusasa ngo 6:30 olivalelisayo nguntungamili inkomo litshone kuhle.